thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke, ngoba amafutha anakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha anjengedizili. Kubangela-ke ukuthi izinto zonke-ke zigcine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana lalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha-ke enza okuningi, hhayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe ngithi amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi-ke besokusenza ukuthi izisebenzi besezi-citizens asezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo, kukhangeleleke imali abagada ngazo besibuya emsebenzini. Ngibonani ukukhwela-ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeitbridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi-ke izinto ezithwalwayo zonke zigcine ziqonga ikuthelwa kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi-ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya nge-pipeline esuka eMozambique, asesifika afikele eHarare. Nxa esesuka-ke eHarare esiye ezindaweni ezithiyeneyo, athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha-ke ziwasa ezindaweni ezithiyeneyo. So esingathi ngesilungu i-transportation. So nxa kutransportwa khonaphana, utransporta kumbe ngithi umnikazi wemota eyabithwele uyabe ufuna naye ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka eHalale ewabuya nawo-ke koBulawayo kumbe seVictoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufice ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare labo abawathenga koBulawayo kumbe eVictoria Falls. Kubangelwa yikuthwala kwawo esesiyasiza kulezo ndawo.